Okokuqala ukuthi akulanto emangalisayo ngokuthi uMahluli esingabathi ngumagistrate kumbe ujudge athi yena ikhesi enje angikwanisi ukuthi ngiyibambe. Kuvamile ukuthi kwenzakale njalo lathi amagqwetha siyakwanisa ukuthi sicele ukuthi uMahluli asukume engezwa indaba yena leyo okwenza izathu ezimbalwa. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi ijustice kumele itholakale isenziwa ngendlela ecacayo. Nxa kuyukuthi uMahluli uthe yena use-recuse ukuthi azwe i-case kumele anike izizathu. Izizathu zangkhona ziyizizathu ezibambekayo emthethweni ngoba uyabe sesithi yena ukuthi ngizwe i-case le ngendlela yona leyo ezizathu zonezwa lazo kuyabe ku-compromise i-justice. Kuyabe ku-compromise i-justice in the sense yokuthi uyagcina evalela umuntu okumele ukuthi aphume kumbe ekhipha umuntu okumele ukuthi avalele. So it is proper, actually it is encouraged ukuthi uMahluli nxa ecompromise achiyane lodaba, nxa angachiyana lalo omunye ongekho compromise abuye aluthake over.
Khona nxa kuyukuthi uMahluli uyabe ezachiya udaba, uluchiya sekusibanga siphi? Ngoba lapha siyabona ukubana uMahluli lo uqale wayathatha sibili isikhathi, wathi ngemva kwamaviki phosta amabili wabe sithi yena hayi usefuna ukuthi ame eceleni achiyane lodaba lolo.
uMahluli akula nto emstophayo ukuthi athi udaba lolo sengiluthiya. Uyakwanisa ukuluthiya eqalisa nxa kuyukuthi into yangikhona yena leyo emenza abe compromised yinto evele yamehlela eqalisa udaba, kumbe ethi sephakathi kube lento ebuyayo emvimbezela ukuthi adile lalo daba ngendlela efaneleyo. Uyakwanisa ukuthiya. Kodwa in this particular instance nxa sithi siyayikhangela le case ekamtakamthwangwa ukuthi kathi uMahluli okumenza ukuthi athatha amaviki amabili amathathu ambalwa engakaboni ukuthi ucompromise kuba yinto engathi i-chairman's kukhona ku-chairman's lapha. Nxa kuyukuthi kunjalo then it means ukuthi i-justice yethu isi-compromise engake wakwazi ukuthi kumele kumbe kakumelanga azwe indaba bekusenzakalani behind the doors.
Sekulombiko yokuthi kungaba kulokungenela kwezombusazo ikakhulu sisizwa kuthiwa uMahluli lo ubeke abizwa ngumongameli.
Lokhu ke yikho okwethusayo umhlaba wonke jikelele akwaze kwenzakala into enjalo. I-judiciary independent, i-executive inawayo amandla. Actually kulento okuthiwa yi-separation of powers, checks and balance, kuyabe sekusitsho ukuthi khonapha amandla kaomunye akwanisa ukuthi atheste ngomunye awahlulele ngendlela ethize. So nxa sokuwukuthi kube lento enjalo there is serious constitutional violation